Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga lichona njani izulukandaba holamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 Mbimbitho 2024 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Norema zinogoza kana mambo shandisa mari yekuzokwenyika kugono chishandisa mari yenyu muzoka pakuti mari yenyu yakutanga kushandisika zviri nyore asi kurema kwazvo hazvirevi kuti hazviti.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka, abantu abaningi bakhala ngokuthi sebelamba.
Yayiripo ndeyekuti izo tataun zaZimbabwe dola nguva yekuti tanga tisati takwanisa kugadzirisa zvose zvaidiwa kunge hupfumi.
Uhulumende wazise ngokukhuphuka kwentengo esithengwa ngayo isivuno sezilimo ezibalisa ingqoloyi, umumbu lamabele. Uhlangothi lukahulumende olubonayo ngezamanani olwezimstat luthi ukugugudeka komnotho i-inflation kukhuphukwe kwaya kusilinganiso samachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55.5% kulinyanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idola leZimbabwe liqhubeka lilahlekelwa yisisindo emkambo wensitha lapho idola leMelika elilodwa elithengwa khona ngenkulungwane zamadola eZimbabwe yangamakhulu amane i-$40,000 okuyisilinganiso esisetshenziswa ngabamabhizimusi lanxa uhulumende esithi kumele basebenzise isilinganiso se-$1,000 to $21,000. Kusenjalo uhlangothi lukahulumende olubona ngezamanani olwe Zimbabwe National Statistics Agency iZimstat luthi ukugugudeka komnotho i-inflation ikhuphuke yaya kusilinganiso samachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini i-55.3% kulinyanga isuka kumachumi phose amahlanu 47.6% ngenyanga edluleyo. Kumbiko wethulwe lamhlanje ngokubika kwabezindaba abe Bloomberg, iZimstat ithi okubangele ukukhwela kweinflation lokhu ikukhuphuka kwentengo yempahla lokudla, imithelo kanye lembadalo yokuhlala. Yazise njalo ukuthi intengo yezinto yehlile kancane ngesilinganiso phose sokuhlanwe ekhulwini 4.9% kulinyanga isuka kusilinganiso sokuhlanu lane 5.4% ngenyanga edluleyo. Kungelani lamanani eZimstat, ingcwethi kwezenotho edumileyo eMelika umnumzana Steve Hank yena uthi inflation yeZimbabwe isifike ku 1,500%. Lanxa abantu abaningi bekhala ukuthi sebelamba, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka ngoba uhulumende wakhe uqhuba inhlelo zokwabela abalambayo ukudla. Umnangagwa wethule amazwi la lamuhla ngesikhathi evula ngokusemthethweni inkampani egaya impuphu eChampions Foods Milling eHarare. EZimbabwe liphakathi kwendlala njalo abantu abayizigidi phose ezintathu 2.7 million kusiya kwezintathu ezilengxenye 3.5 million ikakhulu emaphandleni badinga usizo lokudla okuphuthumayo. lanxa inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le WFP le USAID zisabela abantu ukudla kwezinye indawo zibambisane lohulumende abaningi bathi akubafinyeleli lokhu kudla. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo councillor ka ward 18 edethe umnumzana Stanley Torima yena othi isimo sibi esigabeni sakhe.
Ngakho ukuthi ukukhuluma kwawo yinto eyenzakala, hayi sizabonga nxa sokuyenzakala, but okwakathesa abantu balenjala, umuntu wonke ulenjala. And siyabe-expera lokuyana okokuthi abantu nxa benikwe ukudla esigabeni, abantu kabanikwe bonke, because indlala leyi itshaya across, ayilakuthi umuntu kumbe umuntu, abantu kumele ukuthi bebhale baye banikwe bonke ukudla, but benikwe ama-quantities ahambelana le-vulnerability yabo. Nabana abaswela kakhulu ngenxa yokuthi bayabanika ama-50 kg kabathola ama-50 kg. Nabana abalandela ngenxa yokuthi bayanikwa nawo ama-20 kabanikwa ama-20. Nabana ngabathi ha lo usenze NRZ mbo usenze Forest Commission, hayi bakwazi ukuthi banike lawa ama-10 kg. But ilizwe umuntu wonke ufuna ukudla, everybody needs ukudla. Njengenkokheli lapha edede mina kade ngifuna ukuthi abantu bonke abanike ukudla, because umuntu wonke ulenjala, but banikwe according to their vulnerability ukuthi lo uhlelo okungakanani, but at least bonke benikwe.
Sibona kwezinye indawo inhlanganiso ezifana labo WFP labo USAID zibambisane lohulumende, ziqhuba inhlelo zokuphathisa abalambayo ngokudla. Uthi khona ngapho edete kalukafiki lolu hlelo, kumbe lufikile kodwa abalutshwana batholayo?
Edete alukafiki njengoba ngitshilo ekuthathiseni ukuthi ngukhansela wendawo yedete. Nxa ukuthi World Food Program ingabe ingafika edethi, obviously kuya kumele ukuthi ofoziwe bazabonana nekhansela, even labanye other stakeholders starting from ODDC kuye kubo-local authority yethu bo-CEO, and eventually they end up talking to the person okuwodiya ngkhona njengokhansela. Edethi abakafiki, yisaidi ayikafiki le-program yezokudla. Yisaidi siyabahlangana nje emhlanganweni wekhanselaeminye imhlangano esiyingenayo banamanye ama-programs, but angaso okulethu ukudla ebantwini.
Udaba lwamanzi luyahlupha lalo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Amadamu asesitsha lapho abantu kade besikha khona emifuleni akusela manzi, ngokunjalo sokumele baqanqabule imango emide besiyadinga amanzi. Khona ngapho kunjani?
Edethi manje kuwezi, kwezinye izindawo bengahamba imango emide lapho kungela khona inyamazana zeganga. Edethi bayahamba lawo imango emincane, but abakujayelanga ukuthwalathwala amanzi ukuthi ngahamba umango omkhulu. But iproblem ekhona ngeyokuthi amalayini emakhulu, umuntu uyatshona ekhona ngale emanzini eze ephendule ntambama, kule ndlovu ezihambayo, kule zilwane ezihambayo. Indaba yamanzi edethi uyezi serious water crisis, very serious one.
Lo ke ngumnumzana Stanley Torima ukhansila ka ward 18 edede ubeqoqa esicingweni lo ntungameli Nkomo we Studio 7 ekhona le edede. Uhulumende wazise ngokukhuphuka kwentengo esithengwa ngayo isivuno sezilimo ezibalisa ingqoloyi, umumbu lamabele, ngenhloso yokukhuthaza abalimi ukuthi balime ingqoloyi enengi ngesikhathi somqando. Itani elilodwa lengqoloyi selithengwa ngamadola eMelika aphezulu kwamakhulu amane US$440. Umumbu lamabele sokuzathengwa ngamadola eMelika aphezu kwamakhulu amathathu lengxenye US$360 kuthani linye. Ekhuluma lentatheli zindaba ngemva komhlangano wabaphathintambo bakahulumende, umphathintambo wokwethulwa kwembiko umnumzana Jane Van Muswere uthe bengezelele intengo ukuze kwenqatshelwe ukuswelakala kokudla elizweni kulandela ukungani kuhle kwezulu. lokhu kuza ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lwamandla kagetsi wona adingakalayo kakhulu ekuthelelezeni ingqoloyi. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxe lengcwethi yezokulima njalo efundisa ekolijini leNational University of Science and Technology umnumzana Everson Ndlovu.
I-El Nino ikhoze i-drought emangalisayo eZimbabwe laku-region yethu. Okuthi ukuthi amanzi malutshana kakhulu emadamu ethu, le madamu ama-farmers lawo ala madamu, amanzi malutshana kakhulu. Siyananzela ukuthi kulawo ama-farmers ala madamu njengoba izulu lingananga kwehlule ukuthi abantu balime ngezulu. Analawo amanzi amalutshwane kubalimi abalamadamu alakho ukuthi angengeza isivuno senqoloyi kathesi nje sisiya kuwinter.
Ngesikhathi somqando yikuyini okungengezelela isivuno lesi njengoba sibone lonyaka okungaphumanga kuhle emasimini?
Sikhangela ukuthi akusize kutshise kakhulu njengalokho esiphakathi kwakho kathesi. Kuyatshisa manje okutsho ukuthi amanzi amaningi emhlabathini ayalahleka. Kodwa nxa kungazungani kuyaqandelela kancane, yebo abalimi abalamadamu bangengeza isivuno zabo. Njalo nxa bezayengezela ingqolelo kutsho ukuthi asuze sibe sesimeni sokuthi sesiyabise siyithenga kwamanye amazwe.
Pho udubo lwamagetsi lona alusoze lubisele muva na ukulinywa kwengqolo yilokho?
Indaba yamagetsi ibuhlungu kakhulu kakhulu, ibuhlungu kakhulu ngoba ukuhamba kwakhona kuyakhathaza. Nxa kungazange kwaba le mizamo-ke yokuthi kuma-irrigation schemes analawo kupontshwe ngesola, sizakuba le nkinga. Asoze sibuye sithole isivuno leso esisikhangeleyo uhulumente akhuluma ngaso. Unless nxa kungaba le mizamo engabuya masinyane kathesi nje vele ngoba isikhathi sesikambile ukuthi kupontshwe-ke ngamagetsi esiwathola kubani, kusola energy, right? Nanto phelela ngalibaleli. So that's one thing esingayenza njengohulumende, esingayenza njengabo-business people, esingayenza njengabalimi, yes, ukuyinvesta kusola. Kathesi nje balakho ukuthi bangathengisa inkomo ezimbili ezintathu kusasemanje, inkomo zisasengcono ngoba in the next 2-3 months inkomo ziyabe zingasathengwa ngemali yangapha. Bathathe ke imali yana bathi invest kusola energy, bakwanisa ukuthi bathi pump amanzi amaningi angenelisa-ke ukuthi kukhwezwe isivuno sengqolo ilonyaka.
Lo ke ngumnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi kwezokulima njalo efundisa ekolijini leNUST, ubexoxa icingweni loTabo Kancube weStudio 7 ekwaBulawayo. Umthethwandaba uphakeme eDurban kwele South Africa lamhla ubuhluza udaba lapho ibandla lezombusazwe ele African National Congress ANC ebelimangalele elisanda kubunjwa ele umkhonto wesizwe ngokuthi lisebenzisa ibizo lempawu leviyo lalo ngesikhathi sempi yenkululeko kulelo lizwe. Isinqumo asikethulwa. Lokhu kwenzakala lanxa umthethwandaba ubona ngezokhetho kulelo lizwe usanda ukulahlela kachana isicelo se-ANC sokuthi i-MK ingabhalisi ibizo layo ngokusemthethweni osokunike ilungelo lokuthi umkhonto wesizwe ubhalisele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Udaba lwalamhlanje belungolophawu lebizo nje kuphela. Ngesikhathi sempi yenkululeko umkhonto wesizwe wawusebenza levuyo lezibra eZimbabwe elalikhokhelwa umnumzana Joshua Nkomo, wayengumholi wezabhu. Ucubungula lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusi Moses Banda, umqondisi wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum njalo eyingcwethi kwezemithetho.
ngeke sisho khona ukuthi umkhonto wesizwe wokuqala nalo uyafana mhlawumbe ngoba angithi lo mkhonto wesizwe okhona manje usuliqembu ophikisayo kanti lo obuvela ukukhulunywa ngawo kwakuyilaba kwakuyimilitary wing ake sithi butho ele ANC noma amalungu abantu abakhona ababe khona kumkhonto wesizwe eyiwona amanye amalungu alene kodwa ngeke sithi kufane ngoba leya ibingabhaliswanga ngokusemthethweni njenge-political party kanti lena ibhalisiwe i-political party iqembu lezombangazwe.
Ungathi ziyafana yini impawu ezisetshenziswayo lendlela amabala akhona alotshwe ngayo?
Khona impala ngoba nakho nempala ihambe icishifane zikhona zona impawu zokufana kodwa akuzona lezo esezingenza ukuthi ngempela kuthiwe umkhonto wesizwe eyophikisayo kwezepolitiki ukuthi ubhaliswe ngoba ubungabhalisiwe phela phambilini lokukhonto wesizwe njengeqembu kwezepolitiki kahle kahle. Angithi njengoba vele sesitholile nje lokuthi inkantolo ihambe yachitha isicelo se-ANC isho ukuthi hayi ayikaze nje landela isebenze ngokomthetho kungakho ngeke kuchithwe isinqumo se-IEC ukuthi i-MK ibhaliswe njengeqembu lezepolitiki. Okusho khona ukuthi hayi kuyabonakala nje sobala ukuthi cha ukhongolose akaphumelelanga lapho. Njengoba benganikezwanga isikhalazo sabo sokuthi hayi cha bachitha isikhathi bengakaze bayinkantolo ayinkwazi ukuthi iphindele lapha i-ANC. Kusho khona nje ukuthi izolokhu iqhubeka ifuna ukuzifaka ehlazweni ngoba ikhongolo u-ANC uyiphathi yepolitiki endala. Okufanele ukuthi ngabe yazazi lezi zinto lezi kungakho nje ukuchithwa licala lokho kusho khona ukuthi singaqiniseka ukuthi akukho okunye engaphinde ikuzame ngoba kuzobe kudlala ngemali nje.
Likhanya lilosekelo yini njalo liqinile leli bandla elitsha njalo bamamukela yini umnumzana Zuma okungenza i-ANC ibona ingani ingalahlekela?
Yeah, I mean siyazi ukuthi abantu abaningi vele bebemthanda uMsholozi ngakho kungenzeka ukuthi abantu abaningi bayalandela leli qembu kanti ngoba abantu abagculisekanga ngento eziningi ezenzakala ku-ANC. Ngiyacabanga ukuthi lokho kusha ukuthi lo oyisikhulumi sasephalamende nokho nje esefakwa amacala nokusolwa ngamacala afika kwi-4 million akuzukuyenza ukwenzela ubuhle abantu abaningi baqhubekela ukubebaleka ukuyibona uMsholozi. Ngiyacabanga ukuthi baningi bazoqhubeka njalo mhlawumbe balisekele leli iqembu le-MK.
Lo-ke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, umqondisi wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum njalo eyingcwethi yecubungula ezemithetho, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Kweziphathelane lele Melika, umahluli kudaba olwetheswa wayengumongameli walelo lizwe umnumzana Donald Trump elokufumbathisa untombazana aya la emacansini usenqume ukuba uTrump kumele angathuki abachuchisi lezinye iziphathamandla zemthethwandaba kunye labafakazi. Umahluli uJuan Marchand uthe uTrump akumelanga akhulume ngalaba bantu kulandela imbiko yakhe ukuthi wetheswa amacala njengendlela yokumhlukuluza nje kuphela. UTrump wetheswa icala leli ngemva kokusebenzisa oyeligqwetha lakhe umnumzana Michael Cohen ukuthi afumbathise untombazana ophila ngokuveza umzimba emphakathini uStormy Daniel. Leli cala lizaqala ukuthoniswa mhla ziku-15 ngenyanga ezayo. Lokhu kuza kuba ngokwakuqala ukuthi owake waba umongameli athoniswe emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo wele Melika umnumzana Difa waJabi Bango Dube.
Nxa kungenzeka ukuthi atholakale guilty amacala lawana kuyabe kukuthi kumfaka ezingeni elingalunganga. So okungangokuthi kuqakathekile ukuthi nxa ehamba esiya ngena ukuba ngumongameli ahambe eclean engelawo amacala alengileyo ukwenzela ukuthi lama citizens ababone yena umongameli njengomzekeliso we-proper governance.
Kodwa kungakhathalekile lakhonokho siyabona ukubana usekelo lwakhe lokhe lusiba luningi kakhulu okokuthi singambone nqoba. Kungakubangelwa yini lokhu?
nakhona uTrump abalandeli bakhe babukanti asingakhohlwa ukuthi akusingabalandeli abalandela uTrump ukuthi mhlawumbe uyenza ubugebenga noma uyenzani, kodwa ke abanye sebembona njengomuntu ongasiza, ikakhulukazi nxa sibona inhlupho ezikhona elizweni leMelika. Abanye njalo ngabathanda nje indlela aziphatha ngayo, yena leyana indlela yokuthi athi America comes first yinto abseyenza ukuthi bazibone engathi uTrump ungcolo kakhulu, ngoba uBiden usehlulekile ezintweni eziningi kakhulu abekade efanele ukuthi azenze zenzakale. Asithi njengakathi ezinjengento ekhona ePalestine kathesi, uBiden wehlulekile ukuthi ayiqondise masinyane isheshe iphele. Kodwa-ke uTrump inkulumo zakhe azikhulumayo utshengisa ukuthi kukhona okungcolo angakuletha. Kodwa-ke iloba kunjalo yiko sekwenza ukuthi abantu bamsekele, bambone engathi useyi-better option ukwedlula uBiden.
Siyabona ukubana kucala lakhe lele lokuthi wafumbathisa untombazana ayehambela emacansini, kuthiwe khona angazakhuluma ngalo icala ngoba kukhanya ubesethuka. Ubona njani wena lokhu?
UDonald Trump bawukanti nithemba ukuthi nxa abantu bemazi abasuka laye kudala esasengobusinessman usuka nje ngesikhathi sakhe esahamba nabo-Mike Tyson, ngumuntu owavele wayephila impilo e-wild, angazange wabe ngumuntu ofuna ukuthi mhlawumbe abe ngumuntu oyazi ukuhlonipha izinto, njalo ngumuntu lona okhuluma nanoma yini efikileyo engqondweni yakhe, akakhethi amabala. Ingakho simbona ekhuluma inkulumo ezinje ezifana nokuthi uyathethisana akhulume izinto ezingalunganga, osekugcine ukusenza ukuthi bakufake kube semthethweni ukuthi engaphinde akhulume izinto ezifana nalezo.
Lo-ke ngumnumzana Difa waJabi Bhangodube olandela izombusazo weleMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwelebhilitane. Ngesikhathi kugqitshwa umkhankaso wokuphakamisa abesifazane ngalinyanga kaMbimbitho owe Women's History Month, lamuhla sixoxa lokhubazekileyo unkosazana Sukoluhle Mhlanga oqhuba inhlelo ezijeneyo ezinceda abanye abaphila lesimo sabakhubazekileyo. Okuningi asikuzweni kuLusi Selemani Yasini eseHarare.
Unkosazana Mhlanga ngosakhulayo ohlala koBulawayo, owaqala izifundo eKing George VI Memorial School, wasengena kwezinye izikolo zalabo abangakhubazekanga waze wayaphutsha imfundo yesigaba sikaform 6. Okwamanje ufunda ekolijini leLupane State University. Uthi kwakungelula ukuze afike kuzinga lemfundo yaphezulu.
Umphakathi ocabanga ukuthi abantu abakhubazekileyo balokusilela ezintweni zokwenza, abantu abakhubazekileyo ngesilungu abakho human enough, singathi sijiyene labanye.
Unkosazana Mhlanga uthi kunengi abhekane lakho empilweni.
Kuma-platforms abantu abakhubazekileyo sibathola labo bekhuluma izinhlupho zabo, bekhuluma ama-challenges abo. Sidinga isombuluko ukuthi kanti la ama-challenges singawehlisa njani.
Ubonga umdeni wakhe owamsekela waze wayafika ekolijini leli.
Ungananzelela kaningi-ningi ezinye imuli kukalutshwane ukuthi amukele abantwababo kumbe ama-family members akhubazekileyo. Kambe umuntu okhubazekileyo engehluleka ukwamukelwa yifamily lapha azalwa khona, umphakathi ungenelisa na?
UTsepang Thembani Nare umngane kaMamhlanga uthi wafunda laye kusukela ngesikhathi besesikolo seKing George VI Memorial School. UTsepang uthi uMamhlanga unceda abantu abaningi abakhubazekileyo.
Uwumuntu ozimiseleyo entweni yakhe, angafaka ukuthi ufuna ukwenza ulutho oluthile uyalwenza.
Umnumzana Ishmael Jowu omela abakhubazekileyo edale leSenate uthi kunengi okwenziwa ngonkosazana Mhlanga labanye ukunceda abakusimo lesi.
Imali zesikolo, amaloni okuqalisa ama-projects esithi ngama-disability loans, i-health assistance, siyakwanisa njalo ukuthi nge-ofisi ye-social welfare sizo-applya esithi ngama-assistive devices abantu abakhubazekileyo bancediseke ngaliphi laluphi uhlobo loncedo abangalufuni.
Unkosazana Mhlanga ukhangelele ukuba ngelinye ilanga zizafezeka izifiso zakhe zokumela abakhubazekileyo edale lephalamende lakurhulumente. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguLusi Selemani Yasini.
Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Bona studio 7 njani kodwa abasakazi bethu hayi sithi sike siphala nje khona lokho sikufubona udole bese silalo lapho malungayenzi lutho nje hayi khona sithule nzima kakhulu nje okwamanje kasisakwazi ukuthi iphi iphathe ezosikhulula kuba nayo izane iyalo iyalandula mpela kodwa ke bathi kwaphela ukuyahlola izoyalo kusayivumela ukuthi iyalo ilandule kuzofika ekugcineni ukuyalo ilandule kuyehlule ingasela plan okwamanje kusayivumela kusayivuma ya kusayivuna izano mazokuyiyala kuzazenza kodwa ilizwe lela sole zano lele ilizwe labantu lele azakwatwa ilizwe likamnakakwa until amen kuzokuyebo ujesu ayizasiyenza ungathi yena iyalele ilizwe kuphela benzela kulokhu abeyenza umkhoshoshowa bekhipha amagoldi bayathengisa out of the country kulokhu abakugadileyo behlisa abantu babo phela abantu bezimbabwe besihlupheka ezibhedlela kulaludo
sifikele sibonge studio 7 abantu bezimbabwe abaningi abala information abazi lutho bakhohliswa izano ngoba iyakwazi ukuba khohlisa impela i-corruption leyo mna ngingagwayiqukele lo mnumzane ukuthi uzakwazi ukuyiqondisa ngithi mina ngeke cha ngoba i-corruption ikuye yena ngokwakho president wezane wayenza i-corruption labo sengizochabanga ukuthi bedilize i-CCC namhlanje baphuza itiye bonke emasonto mna ngakwalo sengizochabanga lali kuphi iqiniso usengizochabanga wengaba i-opposition eyamampela kanjani eqeda ukudilize i-CCC ebuyele esiyaphuza amanzi le cabinet yezane u-PF yonke so iqiniso likuphi lapho abantu bonke abakhulumela izano abafana nabo uMalaki Nkomo labo Belief Gawule labo Joseph Chum abafuni ukuthi amaZimbabwe kube lulusuko lodwa abazabona ukukhanya kwelanga bafucela abantu ebumnyameni njengabathakathi siyabona
Studio 7 itshona njani umarolimkani wesigada ona iyena kade besicelekele indlulisele umlayezo wami bantu kubantu bezano lapha njengobona besithi bangabakhokheli belizwe bakhokhela kahle abantu bayabathanda sicela ukuza yini abayenzayo elizweni lasezimbabwe njengoba abantu manje babhizi bazakhela izikolo bazakhela amakliniki bona umsebenzi wabo ngowani beyigovernment abantu bezano especially okugawuli labochuma laba abahleli bepepere izinto engekho ngicela bakithi studio 7 ngathi odm le ingafunda abantu benkosi ngiyacela ukuthi bona benzani bengabantu bezana abayenzela umphakathi abantu babhizi izikolo zifila kulanto ekukhona abantu bazithengela amaphilisi bazithengela ini bona benzani into amsebenzi abawenzayo labantu sengathi ngafundi kodwa yami bantu
asalibonani linjani kustudio 7 hayi mina ngiyabonga mina ngucosmas mina ngibona ingathi kumele sibambane singamaZimbabwe sidefend ilizwe lethu lapho esilikhangele ukuthi silibonayo ukuthi liyako ngoba manje liye emgodini omnyama asilivikeleni ama-youth kumele sibambaneni sidefend ilizwe lethu liye emgodini lokho esivuka so isikhathi sokuthi abantu bebambane lesikhipha abasela wonke la
ayibona abasakazini athi le imali alokhu besithi ibe lokhu isebenza kodwa bayebona ukuthi le mali ayinamvala uthi lobo usiyathenga isinkwa somele uhambe uthole imali somele uhambe uthole imali ochanbe usiyathenga isinkwa indaba vele bangavele beyekele bayizame kudala le mali kudala ama-barriers check nansi sikuphi manje sokuwamabhola abantu ukudla ngabantu imali ongasokubekwayo othi uma webhenkile izovuka kuthiwa iya-espire hayi lalo umkhokhelo zimali ngibonga nengqondweni akho kakho right ngeke kuthi wena imali kumele iqhubeke lokhu isebenza imali i-espire ngosuku ngosuku hayi ngibona la ukuthi akaphelelanga kana
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp lani lingathumela eyenu imbono kunombolo zethu ezithi +12024650318 nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge WhatsApp thumelani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318 Ku live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela inhlupho ezibhekane labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe lapho bedinga usizo kwezempila kahle lokwelatshwa. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka, abantu abaningi bakhala ngokuthi sebelamba. Uhulumende wazise ngokukhuphuka kwentengo esithengwa ngayo isivuno sezilimo ezibalisa ingqoloyi, umumbu lamabele. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidivaneni njalo kusasa sikhathi sinye, igama nguChris Gande. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.